Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29/4/2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanxa befuna ukuthi izijeziso zesulwe, iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bakhalutha ngukhulumende obusa kubi ogcela amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempilakahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kwihealth.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa isithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngele Melika lele Bhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa elemelika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selikubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lowe Zimbabwe owama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British lama Americans athi wona i corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama sanctions yoba siphambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba bela kube khuluma ngokuthi ama targeted sanctions. Ayisiyo ama targeted sanctions lawo ngoba ama lokuzeni ama IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba ngabe ngase sibolekisa izimali lezo bese ivalela phandle njengelizwe leZimbabwe sokutshengisa ukuthi you ama sanctions la njalo ungakhangeli nxa usema targeted sanctions abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje abantu abangaphansi lapha emakhaza andibahluphekelani labo bantu bahluthekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende yikho kuphela ukuthi bazobuhlungu bacine bevukela uhulumende njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile andumuntu ozondileyo uyabe ngavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba okwabo babuhlungu bakho ngakho nkomo ngumhlabathi iland leyathathwayo konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica leBritain le ingalandaba kusenzakala sibuyela isikhathi sombhuqazwe lemuva bazange bebe le ndaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi lapho le ndaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwa phambanisa ahluphekisa abantu abantu makhaza abantu phansi lapha bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions eneloko baza kuthola kodwa baza kubalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama sanctions yiwo ahluphekisa uZulu weZimbabwe ama sanctions yiyaletha ukuhlupheka phakathi kwabantu ama sanctions yiyaletha ukuthi intandane zilale zingadlanga ama sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyahlupheka eZimbabwe ngendaba yama sanctions
umnumzana believe gawule yisiphathamandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kaNkosikazi Duhani undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liuthakazelele kakhulu lo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uZulu lokhu okutshiwo izanu PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho-ke mbone ngathi-ke lenje wabachayela ekhanda bona bezanu PF base bechake impembe lamagogoko ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wamuthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations zavela kubo-USA zavela kubo-UK zavela kubo-EU zavela Australia zavela la manye amazwe ama-Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izizwe lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izizwe lezo kuvela bangikwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizwe ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu okukhulunywayo okwabozidera labo bani bani lokhu ngokwabantu abalutshwane okumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo iripoti wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibone ngathi mina ubezama ukusebenzisa lokho okuthiwa ngesilungu idiplomacy ukuthi lanxa ubechaya ngale achayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi ke uyamkeleka ke okwethuleni umbiko wakhe lo ukuthi lalabana bemsola besithu zaphuma lalokhu but hayi kodwa ukhulumile ngoti kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibone ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokho esingathi ngesilungu balancing the report utumbiki wakhe nje ungaziwa banganxanye kokuphela thole ngapha langapha ezamukuthi ame phakathi laphakathi ayisiwo mbiko ophume esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni yezi ezilimaza uZulu lomphakathi mbona ngathi nje hayi ubezama ngoba na kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiyo mbiko oqondileyo asazi-ke ukuthi lapha kuyozala nkomani.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe eze National Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo se-Public Service Academy ludala inkulumo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The envisaged training programs will therefore equip healthcare workers
lezi nhlelo zizosiza ukuthonisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma-programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administra under those institutions? Uma sokubuya njenge-proposal ngathi inkalakatha ye-proposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana? Ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto khambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kwihealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempila kahle zivele zingaphili kahle, amatitshala engaphili kahle. Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokhu kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho,
ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ngokumanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi ibandla leMDC Alliance selisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan. Lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe kweHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayingcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo i-Pauper's Burial. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey salibonani bantu baka Studio 7. Yaye siyaphila nje sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnangagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba sina siphila abantu baseBotswana South Africa. Uma bengakwanisa ukuzanga kuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma ko DA kuva sithathe njani isithupha usisenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi kwedlula wonke amazwe la lomhlaba lo osekungcina kavule laye kavule uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalele ukuthi ama-sanctions kakhitshwe ama-sanctions loko utshona bekhala behlabela heye kaziyenti kazila akusebenzi lokhu hawu baxotsha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalele ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions la ama-sanctions la mancane kube kuyahambi ngabavala sibi lokuthi ngijoyine indiza mchine vele belama ambasadaba waseMelika ngaba babaxosha phela ukuthi iZimbabwe mpela into zabomnangakalo ezikhanseli abantu beZimbabwe bathwele nzima manje basokolwa njalo ungakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama-hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela siswele uhulumende hayi umnangagwa akayenzi kahle kavula amabhoda ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphileli ulokhu ekhalela heyo ama-sanctions kakhishwe heyo ama-sanctions kakhishwe ekhishweni ukuthini bezona besona kangaka khona manje utsha ama-overtherins abantu abalwelizwe yini nje ngempela naleyo katele thina ngendaba yabo kwayona i-ZBC yabo loku kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloke kubhizi ukhuluma isishona hey ama-sanction hhayi entainti abafake mo. Ngiyabonga,
ngiyalibingelela futhi iStudio 7, ngiyalibingelela konke bahlabezulu balelisize njengoba ngikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi zihlambuluke phela izikhuluma izindaba zethu ezizibikayo ezizikhala ngazo ayikhulume iStudio 7 sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abanye bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa zethu asikhucela isithu sami. Studio 7, studio yabantu ngingumhlafu nanse South Africa ngubishop Khala vele ofala imali yami abantu abantu bezimbabwe yayifuna from 2010 and now ngiyaphupheka manje ukuhamba lalapha abangihlalele ekhangkhaya kwezinkomo kwami kokuyithu cela ke ngiyabo
salibonani salibonani basakazi nabathandi bestudio 7 lona okhuluma ngu-50 Sondo kufo kaNdlovu laphana esitishini basakazi benithanda ukuthi nje ngibuze nje oro mali ngathola ithuba like lisibuzele oro ngutshunga oro mbano wezano siyakhumbula umnanga kwa engena wathi yena ama-sanction akusizo akusiyonto engabusifisela izwe emuva wathi yena vele angeke ekhale ngama-I think it was late 2017 or early 2018 esithi ama-sanction ayisiwa angabisela izwe emuva esithi abantu isitime ukuthi siye kukhala ngama-sanction silungise izwe wakhuluma yena umnanga kwa engena esikhundleni ukuthi izwe libulawa i-corruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubongqongqoshi manje sesishone busy edlalisa imali zesitate yenza ama-anti-sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama-sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ma-sanction akusiwo ma-sanction afakele izwe kodwa afakelwe ama-individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals la makhampani nabo so asazi ukuthi lawo ma-sanction engabulala kanjani izwe bese ngibuya laphana ngibe sengisiqale ngiye ukuthi kangiye ngichibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama-oveti lawo abotshiwe bhikitsha abawabophe kakhulu ngoba ama-oveti yiwo abantu izani isikuphower ngenxa yabo babehlala nje besithi hey zani Europe zani Europe manje walamba indlala sebeqala babhikisha bethi leyo mali abayihola incane ababotshwe yiyo yibo abayifakile ya inja manje idla umnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
ngibingelele ku studio 7 kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okukhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha oqhamuka lapha na kodukuthi bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kuka ndoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulo ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuzwa umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena ungumhlaziwe zepolitiki kade engumlandeli wepolitical party uthi yena uma iMDC idinga ukungenelela kweSEDEC ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi iSEDEC ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilingiswe khona lapho ekhaya isenisithi kuwe ke ndoda wena ozibiza ngufundisi iba ngufundisi othumayela iBhayibheli uyekele indaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu lenkonzweni ukuthi uyabathumayeza katweni bathumayisela ukuthi bayivotela iqembu lelo lisupporta iZANU PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana iMDC leZANU PF kwakungenelele iSEDEC khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba iZANU PF injalo yona ekwenza ayifuni ukudonsela ingubo esayidini layo nakhona lokho indaba yepolati lapha kupolati lapha ungathiyabheka wonke ama officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wepolati ngabezani PF babuya bebe ngonompembe babuya bebe ngolaisman babuya bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke decision ethathwa lapha fanele ithathwe ngokufavor iZANU PF that's why MDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi kungene nelele ezinye izizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawe ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi ungifundisi kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani nabantu bakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena iNDC iqamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lesocha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kuhlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi layo wena umuntu weBhayibheli chumayile iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezipolitiki lapho kuchaye khona ibullet ifastela ifastela lithi lichachambe lonke ngeke ube kwazi ukuthi ifastela lelichaye yitshe noma yini so le nto ikhulumayo uyeke wena uma usupport iZANU PF iba ngweZANU PF isupport nje iZANU PF lakho uyeke ukuhamba utshela umthwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabala ke yabi audio yayisavula kanzi ngoso wahamba njani kulini ngizama ukuphibela akusangeleki hayi kubuhlushe uyazi ukuthi impela bawubuntu osupport iZANU osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncinweni lapha kuba audio akazi ukuthi usuke ubuntu olenhliziyo yenjani inhliziyo yakho suke ukuthi iyalilana mpeli yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezithi ngikhuluma ngapha ndihlekezele ezinyembezi lapha egangeni akazi abantu ababekha ukuthi kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha eZimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngaso leso sikhipha sakwesiyelo kumnandi kuwe ayi kodwa ngabe kuyasifezeka konke lokhu kukhulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo kususela kuyimnankakho khona ngale kusiyakutshabisa unkulunkulu nje abangenele nje bonke abangenele nje bonke ngepanishment wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni esikhipha sihluphekile bantu benkosi ngezami shuwa kanti laba bantu banjani bantu ayi yalowo uzima lokhu ayilowo uzima shuwa ukuze ufisele ukuthi ngapha wathi uvuka ngotop umuntu ufile endaba yokuhlupheka nje ayi abantu bezalo kabasixolele shuwa basuke nje embusweni banikeza abanye abantu chance kusinokudedelwana nje shuwa obantu
sanibonani bantu bakhithini njani ngezindawo ngezindawo hhayi kodwa abantu bakhithi akula muntu ongaliboni ukuthi ilizwe lakhithi liyihlule ilizwe lezimbabwe liyaphela bantu liyaphela ilizwe liqedwa yisela leli umnankagwa lel umnankagwa sefakela abantwana bezimbabwe ihlazo yikho ubona amahoveti eyitoyitoya so yikho ubona amahoveti edemonstrator ebotshwa enjalo sebevukile abanye kabalanyawo abayaqhula bafuna i-treatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejele kukothiwa ngupresident umnankagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lo vele ngeke wafaba ngupresident akula president onje so umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa ishemu lomuntu lo awumnankagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo beqeda bethi corona lelana vele asolizwe elalingavalwa kuqanjwa manga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izala upf umkhuhlane izala upf obonwa ngumuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavala ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevala ilizwe bethi corona corona loba kungabalwa inamba yabantu abakule icorona leyo kubale izidumbu zabantu bezala upf kuqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi zabobani ngoba iqiniso inamba yakhona ezala upf ngeke uyithuli abantu baningi kakhulu abulawa ngabantu labo abanye abantu babanyamalala itayizamara banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngeke uyithole ukuthi kona abantu ababula izano pf bangani badlula vele ikorona kajana korona ifika izolo le
sabonani bantu bakastudio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngizwi khuluphuma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi indaba zami ngingazingenisa njani ngiyacela sibi lapha ngikucela ukuthi mina ngomunye wabalimi lapha emato so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhombana kusonto elulo kathi esizulu iyathwala iwhithi yethu iwomile isemasimini iwhithi isilime sithi singavela sinethwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selilamanani aphansi. Isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, igciwane leli elithulela umkhuhlane weCOVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kubomabonakude la kumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabele kube khala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane sekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo zona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nje ukugqoka isifonyo ngapha esidla enatha
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilo ntungamile ngomo.